Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa lezisebenzi. Izisebenzi ezikhala ngeholo eliphansi zithi awusuze ubancede umhlangano lo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abesaba umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare lezisebenzi lapho bazakhulumisana khona ngezikhalazo zabo. UMavima uthi uhulumende ufisa ukuba bekhulumisane kahle ngeholo lokunye okubahluphayo okuqela izinto ezijeneyo.
The purpose of the meeting, Wajonga Kandemiri, is for government to sit down with all worker representatives within the public service, in fact, within the civil service, be it teachers, be it the general civil service in various ministries, in order for us to find a common position as to what is possible given the economic situation as well as the fiscal situation.
Injongo yomhlangano lo ukuthi sihlangane lezisebenzi zikahulumende ezinjengababalisi labanye ukwenzela ukuba sizwane sibili ngababhekane lakho njalo lokuthi singenza njani ngakho ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Ngibona engani singenza njalo sizadonsa ndawonye.
But we are pushing for moderation on both sides so that we can eventually get to the stability that we want, general economic stability, currency stability, and with that, it will mean that as we go forward, our own currency can be a currency that people have the confidence in, and it can be a currency that can sustain wages and salaries.
Uhulumende ulakho ukulungisa lokhu ababhekane lakho ngendlela ayenelisayo. Sizama ukuba sonke sidlelane kahle. Sizahlaziya lokugugudeka komnotho ukuze sibone ukuthi imali yethu ingasetshenziswa ukubhadala iholo lezisebenzi. Okwesikhathi eside kungaguqulwanga indlela abahlawulwa ngayo. Sizasebenzisa imbuthano yonke yezisebenzi labaqhatshi ukuze silungise okuhlupha izisebenzi.
The workers, industry as well as government.
UMnumzana Paul Mavima uphethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi. Ubeqoqa le Studio 7 eseHarare. UMnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi akusuze kuphume okubambekayo emhlanganweni lo.
Kudlalisa isikhathi kuphela because kuma-meetings wona lawo kukhanya akula lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezihlala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi hayi lapha sidlalisa isikhathi sike safaka okudala izikalazo zethu zama-demands but kukhanya ama-demands angikhona vele khona abakayenzi anything okwakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representative ukuyohlangana laye but angibo woni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalelo lokho esikufuna ukuthi sifunani from employer. Imeeting yaku sasa it was possible kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikalazo sizibonile so sizalungisa lokhu nalokhu nalokhu basinike ama time frames yokuthi kona uyayenzwa nini so that at least sibekwazi ukuthi kona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Lina kuyini likufunayo kona?
Ama salaries for ama civil servants kumele bapheke at least using US dollar. even if they are going to give us the RTGS, and go now mele basinigi RTGS using the black market rate, so that is Nazuzima Libyana, siya kwanzu kutingi US dollar ku black market. Nyongoba asu kwanzu ukutukona fees uze imali yona le from M bank bangasinika le bank rate, if ni auction rate. So as you funa tina, it's a 540 US dollars equivalent. Or maybe they can give us ERTGS equivalent to 540 using the black market, which is Kates at 950. Kates na kangira utona amanesi bahole imalene ukuzela thina amanye amasivu 7. Ireason ngeyokuthi kona balama allowances amanengi. Thina sike sathi sifuna ama allowances for a number of other things, senior teacher, UTIC, special class teacher, or what at least they haven't done anything concerning ama allowances. So sifuna ama special responsibilities and even the grading structure, iyachiyana grading, ama grade. You find you go to one head, iyachiyana the ordinary teacher, maybe the 10 RTGS.
UMnumzana Neva Nyawuzi ukwinhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ambrose Sibindi okwinhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Okuqakathekileyo esingakutho okokuqala yikuthi umhlangano lo imibuzo yokuthi i-agenda imi njani, ngoba kokuqakathekileyo nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi okuqakatheke kakhulu yikuthi i-agenda abayilandayo yiphi. Yikho kumqoka, kodwa-ke izisebenzi zikahulumende zicacile ukuthi bona kathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo, bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyemzini i-American dollar bayithola njani, bathola malini, kwabakhangeleleyo. Bayacaca ukuthi uba vele bebekhuluma ngalo imali ephephukayo idola leZimbabwe kumbe sithi RTGS yeZimbabwe akubancedisi. And leyo ngqondo ungayinanzelela ingqondo eqinisekileyo, ngoba eqinisweni yikuthi eZimbabwe uhle ubesilala ungazunikele imali yakhona seZimbabwe RTGS, uqeda ukuyinika sokufanele ukuthi uhambe uyedinga imali American dollar eza kungesuthi uthenge. So ingqondo yabo iqonde sibili ukuthi kuzaphumani, yikho kungumbuzo omkhulu khonokho. Kodwa esikhathini ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende elaleli zisebenzi laye engumuntu ophila eZimbabwe ezibonele okwenzakalayo besikhali ukuthi uhulumende alaleli izisebenzi agcwalise izifiso zabo. Kungenzakala ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona bana, kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali babe bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kwesi kukhangeleleyo.
Ye, usezicathulweni zikamavima wena ungenzani kodwa balona?
Ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhayele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina yi-production, ukuthi ekutheneni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impumela yomsebenzi uphumelele. So mna ungavime lwenza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyiba abanikazi bemali. So nxa kunjalo ngingumavima bengafuqayo bona bemali ukuthi hayi abanye balaleli zisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwale meli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babenefite kasi ephezulu ukuthi labo abomongikazi labo abakhangele ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi bakugulane abantu bathole impilo enhle, ngoba nxalo okungenziwanga ngaleyo ndlela kuzenza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bongabasebenzi bahambe ngezibabe izidumbu nje kodwa bengafika abana bengenzi lutho ngoba vele bengabantu abalambileyo bengabantu abangathi baswa bengaphathekanga kuhle kwenza umsebenzi ongaphumeleli. So ngimazi nebenza kwenza ukuthi hhayi ngifuqe bona befanetha elilaleli izisebenzi elibanika imali ekuthengayo e-American dollar.
UMnumzana Ambrose Sibindi ukwinhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions besixoxa laye esekobulawayo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukususwa ezindlini ngenkani kwabanye babo khona ngaleke kwele South Africa. UMnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ividiyo ebhodabhoda enkundleni zokuxhumana etshengisa abanye abantu besuswa ezindlini yenza bengahlaliseki. Kulabantu abazwakala bekhuluma kubi ngabantu bokuza kuvidiyo le. UMabhena uthi bathe amade kulandela isezo lesi.
Kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu. Kawucaca ukuthi kukuliphi lokishi, kodwa babangenele bakhipha impahla zabo. Bethi laba bantu kababuyele kubo. Kasilalwazi lokuthi okwesibangela salokho yini. Ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingeneli nje. Baba lesivumelwano lomnikazi wendlu, bayisanelane phansi ukuthi bayahlala, babhadale imali. Esingakwaziyo ukuthi ke umnikazi wendlu yena ungapi. Kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane seSouth Africa, kumbe la isizalwane esingabuyi eSouth Africa kawucaci konke lokho. Thina ke njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo.
Singathi ke luphathwa njani udaba olunje baba Mabhena?
Kumele nxa kuyinkuthi umuntu wenze icala kumbe abantu benze icala kube ngamapholisa ayiwo asebenza lowo msebenzi. Ngoba nxa sekungena abantu njengalokho esikubona kule video elokhu ithunyelwa emagrupini amaningi kakhulu weWhatsApp, kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa zisenzakala. Ngoba umthetho kumbe abagcini bomthetho ngamapholisa, kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Singathola ukuthi kungaphi, sizazama ukuthi sibuzisise ukuthi kwenzakalani, kungani amapholisa evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini.
UMnumzana Ngqabuto Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye eseJohannesburg. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kumele kuvikelwe isiphepheli emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-UNHCR ithi ziningi iziphepheli ezidabuka kwekuzwekazi le-Afrika ezithunjwa emazweni atshiyeneyo zisetshenziswe njengezigqili. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uMongameli Joe Biden wakwela Melika ohlolwe izolo watholakala eselelinye igcwane le-COVID-19 uyazihambahambela e-White House engavezi ukuba ulomkhuhlane lo. Utholakele ele COVID-19 ngeviki ephelileyo. Lokhu ngokwesibili ukuba lomkhuhlane lo.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele Los Angeles.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, kunapha-ke nxa lifuna ukuthi lingene sixoxeni sibaningi. Okwamanje-ke sike sizwe i-religion, lapho-ke uNtukameli Nkomo axoxa khona labantu ngezokholo lwesiKristu. Ake sizweni khonokho-ke ukuthi uthini namhlanje, usiphatheleni uNtukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis chapter 1 iverse 11. Ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani, lemibhida ethela inhlanyelo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. Kwaba njalo, umhlaba wasuveza utshani, lemibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle, kwaba khona ukuhla lokusa, kwaba lusuku lwesithathu. Ngakho ke lumbhalo engiwubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo, umhlaba wonke jikelele, nxa sibona utshani, sibona imbhida, sibona izithelo, sibona izihlahla, konke lokhu yizinto ezadalwa nguNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle, kwaba into enhle kakhulu. Lapha sikunanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona, kodwa siyahlangana lo muntu esekhona. UNkulunkulu esedale zonke lezi zinto, uNkulunkulu wasemfaka ke engadini yakhe umuntu ukuthi e-Eden, ukuthi laye ayigcine, ayihlakulele, ayikhangele ibenhle. Ngakho ngalezi nsuku nxa sikhangele i-Eden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona, siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selupane, uyabona izihlahla ezinhle, siyabona izithelo, kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo, kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane, kumbe kusemakhaya eGwanda, eNtebe khonale, lendaweni eBeitbridge, ePlumtree, konke zonke lezi ndawo siyabona izithelo, siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi. Lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisiphi uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele. Yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi. Kutsho ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona. Kanti siphila ngensuku lapha abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi, esingathi climate change. Kusenziwa kuyini? Kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo, kasagcini kuhle izihlahla, kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi. Siyakwazi ukuba nxa sikhangele ze-science, siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle. Kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle, wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile, athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba waguqine. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu, ukuzwisisa kwethu ivangeli, sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle.
Akuyiphethe mfundisi.
Egama likaJesu niyathandaza baba, sisize ukuba lapho esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lumhlaba owasinika wona, sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu, sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo. Egama likaJesu niyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabakhulu uNtungameli Nkomo, ungadina kusasa. Kweza batha namhla sixoxa loKhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngizihlalele nje ngizama ukuthi ngizithayele ngama pistol wami ku laptop la.
Kunjalo Johannesburg.
Hayi Johannesburg uhleli kunjalo kuyancingiswana kuphela lapho.
Yeah, awuzange akwageke khona mfana.
Ngila 4 months ngisuke ekhaya.
Oh yebo.
Eh.
Uzusebenza kodwa
angizange ngiyime ukusebenza vele ngihleli ngisebenza. Manje sengishaya indaba yama-permit, mimpi ke izogcina khona engasasebenzi yabo.
Wo uvele kathule permit yakho.
Eh.
Ilani special zibaba permit.
Eh. Amna ngisebenza njengechef uyabona kwenye guest house la manje. Kwamanje sasebenza but ngendlela abathetha ngayo ukuthi 31 December masingaphumelanga uku-apply kumbe kanjani. Lati sazama nga-apply la mina ukuthi ngizadidekile komqondo ukuthi kanti ngizoqala phi yabo.
Kuyinokuhluphayo
to. Ama terms and conditions phela ukuthi like uthole i-permit njengoba ungela like ama critical skills yabo.
So kumele tube lani. Khuluma sino Jule ba.
Angithi ufanele ngiqale ngi-apply i-waiver. Yabona ama conditions of getting i-waiver first then i-waiver bathi uzoyithola like after si approve Department of Labor then they give you green light to go and apply for general workers permit. Yabona so is the process ukuthi if I start it now until next year because i-waiver iyathatha maybe 3 months, 4 months of which siyabese ku December yabona.
Ngiyakuzwa Dube. So kuyahlupa phela lo.
Vele kunzima amadoda amaningi lapha vele yabona singabona siphumelela lapha kusho ukuthi hayi ela kodube idlozi liyabe ligida kahle.
Hayi lakho umthembo mina lazi vele ligida siya lapha kumele liye khona. So ngiyakwazi.
Hayi ela kodube siyalidinga manje ukuthi ke lizame ukusondela eduzane libone ukwenzakalani ngoba abantwana bazolamba ngokudala la.
Ngiyakubona sibili. So manje uzayenzani mfowethu?
Mfowethu yazi okunye sesiyakubeka kusomandla ngoba sesingasho sithi izophuma oyingaphumi yabo.
Kodwa wena ubona iyaphuma kuphela.
Athini inkinga sazi phela ukuthi kuzophuma uma ngeke kuphume. Yabona yini ngoba angithi kule panel ezothatha izinqumo, ithatha izinqumo zokuthi can you grant him the permit or is the rejection because you know inkinga futhi using imali. Imali yangkhona sinayo yabona ukuapply ama like waiver bathi 1.550 and then after that, when I see funny clearance, we are saying we police station, yabo. So far, let's say
normal.
So far, let's say funny clearance le ekali.
Manju ka ito lanja.
Yeko ngichi kuti hey kunzima for it.
Ngomu ambeka bela ba jalo si amazvelo mwe si ngamnilut.
We warning king elapo. Asazi kwenza kanjani ngobe siyafika. That is thing esasifunda la base police ni basizamela ama clearance.
Yes, we kuzamela iplan, eh.
Ngoba kodwa i-police clearance ngizayifuna uma sengithole i-waiver yabo.
So vele kunjalo.
Eh ngizamele i-process yakuqala mangiyimvumela then sengizokwazi ukufuna i-police clearance. Ma bengideclina ku-waiver, there's no need for me ukuthi ngiyofuna i-police clearance yabo.
So kumele ukuthi uhlale ngenkani.
Angiyazi maybe sabe silithinta khona lisixhuma la lisinikeza amaqhinga ukuthi impilo singayibambe kanjani si-adjust situation yasekhaya yabo.
Ya ngoba kuyahlupha. Ekhaya vela kubuyele kuvela.
Mfowethu yabona mina ekhaya ngabuyela but inkinga yo angazi ngiyoqala phi.
Kuyahlupha.
Yazi kube kuthiwani so mfowethu yabona. Ukube kuthiwa maybe ngingaba le email yangu ngeke ngikubone ngilamanye amaphepha ami ngawenza ekhaya lapha ngistakile I don't know where to start but sort of a business nyana yabona. So if maybe manga nikeza i-email yakho ku-email lama iphepha la ngoba angeke ngikhulume ngale moyo ngilani. Maybe ungangiphendula ungixwayise ukuthi umbonise ukuthi indoda mawufika ekhaya lento le ufuna iphumelele ufanele uhambe kanje ngoba la msingicwa okokufuna umsebenza ngisafuni yazi sengifuna ukuthi like ngiziqashe ngizikwazi ukusebenza sengisebenzile iminyaka eminingi eGoli la.
Mhm. So le muli ulomfazi ulakho konke.
Konke lokho nginako.
Banga kathesi.
Manje basekhaya manje bashiye manje ekhaya.
Ye madodo kunzima he?
Kunzima.
Lo ngukhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa limzwile sibile khuluma ngokuthi wenzani kula ngale kule South Africa. Wezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club libe ngujikile obhanqa leTenax Football Club. Emdlalweni weCastle Laga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo ngezi Platinum 2 Triangle United 0 Manika Diamonds 1 Yata 1 Dynamo Zimbabwe 2 Bulawayo Chiefs 0. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani, salibonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton Wakochuma, ozalo lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando wetshitshinyoni emnyama emculweni kaMasikandi, umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015, manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa. La emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamani wakwaButhelezi wasenquthu lapha eSouth Africa. Uyo umfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona. Isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows, kuma business opening ceremony, kuma birthday parties, emishadweni, kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa eMandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo. So isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu, awuzikhulisi wena. Futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa. Abantu yibo abasizwayo. Kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatha ngokusithengela ama CD. Ngingumfana ongalisabi ihlazo, angilaso isponsor. Into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami yisupport enkulu kakhulu kikho konke especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yilipi iqembu yilipi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi ambassador, uyi real model. So sisebenza nalobu bani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu. Ngiyabona.
Yes, siyabonga ngikhulekela namhlanje yimi ke u Dips Dube konapa emsakazweni wenu ngingakhohlwa ukuthi lihlale lisixhumaxhuma. Siyabonga kakhulu. Lilale.